Ninaaba Nissan 7. They forced me to resign. Not resign because of their pressure. So it's not a good thing. I will have a problem. I'm identifying him. Baze bangixosha umsebenzi abangixoshanga umsebenzi ngarizayina kodwa ukungixosha kwabo yikuthi they created such i-environment eyenza ukuthi umuntu ubone lawo ukuthi angisafunakali lapha emsebenzini especially they are one of the senior directors oselondon wangitshela ukuthi ngimele ngishiye umsebenzi because sengihlale kakhulu kodwa wayefuna ukuthi mina ngisuke because banabantu babo abafuna ukubafaka and sebekugcwalisile namhla because anti basebephothile ibhodi ekade likhona sebefake abantu babo yibo abantu abakade befuna ukuthi bebafake kwamisa ayikhona ukuthi kule problem engayenza ayakula bathi bona ngathi mina sengirizayinile ngabanika 3 months notice sengibaphile 3 months notice they couldn't even carry out the audit ngikhona because ngangifuna ukuthi beyenze ngikhona just to prove my case ukuthi mina angilacala engaliyenzayo because bona babefuna ukusebenzisa i-audit because mina ngase ngibasukile kudala e-court so it was a way yokuthi bavale isicala labo kini because ngabasuka for constructive dismissal so i-audit le babefuna ukuyisebenzisa ukuthi bevale indaba yase-court kodwa bayehluleka because even audit yakhona ayiphumisanga cala elayenzakalayo akulacala elayenzakalayo because bawareporta after the media report report emapoliseni
emapoliseni bathini babazilala
amapolisa ayenze i-investigation bakhangela i-audit babelamapolisi ze-amnesty belako konke kuhlanganiswe ne-constitution ye-amnesty kodwa baswele ukuthi icala lakhona lingaphi I think babuza labo ukuthi imali yatshontshwa imalini even labo abe-amnesty for ukuthi bayenelise ukuphendula umbuzo wonalo ukuthi nxa kule mali yatshontshwayo imalini abawuphendulanga umbuzo wonalo because ngamanga akwakungela lutho amapolisa lawo athi wona no lapha akulacala bathene bebhale incwadi ku-amnesty ukuthi if there's evidence yokuthi abantu laba batshontshe bring more evidence kodwa lisike khona kathesi akula lapho okutshengisa khona ukuthi abantu laba batshontshe imali ngamanga so lathi sabona sesibone khonokho sabona ukuthi lokhu it was just a defamation of character so we have sued them for about 3 million the three of us for defamation of character and malicious arrest so kule 3 cases in court because of that
abanye ngobani bolaba abathathu akubaqamba amagama abo lezibongo zabo
right omunye wakhona nguchairman othiwa nguTex Msiwa owayenguchairman e-Amnesty Zimbabwe omunye wakhona was the finance manager othiwa nguSibongile Zimbera so bona sibathathu sinjalo sibathathu kangako yithe esayenza khonoko
ye kodwa icala langikhona ngathesi elisemthethwandaba lihamba njani
ya singathesi sokumelela ukuthi indaba yakhona sokumelela thina sabasuwabo bona we have not seen their response to appear ukuthi they want to defend asikabikwazi ukuthi sebephendulile yini ukuthi bafuna ukudefenda but we spent them summon sebe-refusile amasummon